Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mtwakazi, olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 6 kuNhlangula 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayenza yonke indlela mpela abayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo.
Kulabantu abangamachumi phose amathathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okubangele ukuthi inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke liye ku-265.
Azama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi. Thina cha impi vele asifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance yezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Ngakolunye uhlangothi kule polisa elimiswe emthethwandaba lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasitshiyangalombili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha lanhlanu 265. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo laba bonke ngabavele kwele South Africa njalo bagcinwe kuma quarantine centers. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lona likhwelela yakumachumi amathathu lantathu ngemva kokusila kwababili. Asebefile bona balokhe bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale-coronavirus abangu-97 lilandelwa isabelo seMathebeleland South sona esile-41. Amanani la alakho ukukhuphuka ntambama namuhla lapho uhulumende azakwethula khona impumela entsha nanku phela asekhwela nsuku zonke. Sixoxele siphathamandla somsakazo ophatheke kumizamo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South oweRadio Bukalanga, umnumzana Sibanjana Junior, wachasisa ngenhlelo zabo.
Sihambisile mpela ama sanitizers kuzibedlela ezehlukeneyo ezifika ichumi nanhlanu, izibedlela ezibiza iMasendu, Dokwana, Machinge, neHingwe, neMadlambuzi, Ndiweni, Crossroad, Khalanyoni, St Joseph, Ntoli, Buche, Skathini, Macingwana, Dingumuzi, Dombodema. Isipho lesi bekuyisipho esithi sona 3x25 sanitizers, which means ngama 75 liter, kuzobuya 150 ama face mask ahamba enjalo 150, kushuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola 15. Kuzobuya 45 ama sachet ama latrine toilets ama sachet kodwa engokugezisa ama floor phansi ukuthi igciwane leli elibuya elenge COVID 19 ele coronavirus life lingahambilisi yaphezulu. Kuzobuya ama spray bottles ay 15 ukuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola ispray bottle esisodwa ukuthi ma ungene esibhedlela baspray ngaso. Kuma seshetlana kutsho ukuthi ama seshet ayi 45 esinye lesisibhedlela siyathola 3. Sihambise konke kuzibhedlela, ngikhuluma nje sekuhanjiswe kuzibhedlela ezingu 8 ezebulilima West, kuhanjiswa mu MP uDingumuzi ehambisela lezo zibhedlela.
Nxa libhoda ngezigaba ngezigaba Sibanda, kuyini elikuzwayo lelikubonayo? Lingathi abantu balolwazi olwaneleyo yini ngendlela zokuzivikela kulomkhuhlane?
Masibhoda babunkomo sibhoda kuzo zonke izigaba zakithi khona lapha nje njengoba sikhona manje ngikhuluma ngisemakhaya abantu bayenza yonke indlela mpela bayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo ukuthi emakhaya lapha akuyinjwe amagodi okuzaphoselwa ingcekeza noma yini noma isichibi osebenzise ma ufinya siyaphoselwa kulelo godi kufakwe umlilo kwayenzwa futhi nalapha emagedini yonke imizwe nxa uhamba emakhaya emagedini lapha kunezigubhu ezifakiweyo ezilogodi onyana nje ufakwe intambo uma unyathela isigubhu lesa siyabuya kuwe sikhipha amanzi ugeze njengokubana kuthiwa sigeze izandla siqeda phana kulezi amamaski lawa afana nezayeki siyagqoka emilonyeni yethu ukuze sivale lokhu kufa ngingathi nje ezweni lakithi laseZimbabwe bekungekho kakhulu lokhu kufa kodwa kulezinsuku sekungani kuyaqansa kakhulu inamba ngoba inamba yethu yayiphansi kakhulu kodwa manje sekuyaqansa ngoba nxa sibheka kunabantu abangenayo bevela eSouth Africa abanye bevela kwelaseBotswana abafuna ukuze ngenxa yesimo kulawo mazwe bengakhona ukusebenza yikho lapho sekuqansa khona inamba kodwa ke ngaphandle kwalokho hayi besisase phansi kakhulu kunamba yakithi kule ndawo
umnumzana Sibanjana Junior isiphathamandla somsakazo weradio Bukalanga wona ophatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iziphathamandla ze-MDC Alliance ezibotshwe izolo ngesikhathi zizama ukungena emahofisini ebandla lazo ezigoqela umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Kareny Kore zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Ubiti loKareny Kore ngabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa njalo babotshwe ndawonye lezinye iziphathamandla zebandla leli ezibalisa unkosazana Gladys Hlatshwayo, uLove Mochi noPutsa, uVongayitome loombera inende yena ongenelisanga ukuya enkantolo ngoba elaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamapolisa. Umantshi ukhulule ubiti labanye bakhe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane eyodwa yamadola umuntu ngamunye. Iziphathamandla ze-MDC Alliance lezi zibotshwe zizama ukungena esigodlweni sebandla lazo esi-Harvest House esesisaziwa ngokuthi Morgan Tsvangirai House izolo ngemva kokuba isigodlo lesi sihluthunwe ngumkhokheli webandla le-MDC unkosazana Thokozani Khuphe encediswa ngamasotsha lamapolisa phakathi kobusuku ngolwesine. Umakhuphe lebandla lakhe le-MDCT bathi isigodlo lesi ngesabo. Uchamisa lebandla lakhe le-MDC Alliance bona bathukuthele kakhulu ngalolu daba. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda yena othi sokusobala kubo ukuthi omakhuphe labanye bakhe basebenza lezanu PF.
Bazama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi thina cha impi vele asifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli. Emkhonto lezibhamu ngeyabantu abahlose ukuchitha igazi eZimbabwe. Kuyasidanisa kanjani thina esithungamela ngu-advocate Chamisa njengo-president wethu ukuthi abafo wethu sebekhombane lezanu PF sebelala mbheda munye bachebe sichebo sinye. Yikho ke lina mahlabezulu etilingani lilethemba labo likubona kanjani namhlanje sokunje? Lisanakana yini uthi ekadeni umzorewa loTirawu noReverend abaningi sitole bagcina bevumelana lo Ian Douglas Smith weRhodesia Front ukuthi ama-freedom fighters ama-guerrillas abulawe babulawe abantu abethu eThembu eZambia langapha eMozambique eChimoyo. Namhlanje kambe kalikuboni na ukuthi lokhu kuyafanana
Bako na baba mafa abathi ngabelani njenge MDC Alliance la zehlisa la zithoba la hlala phansi labo makhupe labo monzora ngemva kwesinqumo senkantolo la khulumisana ngabe alifikanga kunyakanyaka yonke le eselikiyo manje lithi ningalokho
ukhuluma lo muntu oyi opposition yoqobo hachi oyi opposition ethunywa ngababusi sakubona mhlophe kudala ukuthi ukhuphe lo monzora basebenza lesitha sethu esikhulu esiyizana PF sizakhuluma labo bethwele imkhonto na bethwele izibhamu na bencedwa ngamasotsha amasotsha ayikhona amapolisa na ikweke kwaba mhlophe simuthi kaze sikhulume labo uqedisa ikhadi ngoba ukhuphe wahle wathi yena mina sengisebenza lezanu PF uspokesperson wakhe uMasarila uLinda Masarila wakhupha mhlophe ukuthi vele iMDC bede bephiwe izimali yizanu PF umuntu onjalo uzakhuluma laye uzasigcoba ngamafutha engulube lawe yikho ke akuncedi ukukhuluma labo lokuyadinga enye indawo asikwenzi ngoba iHarvest House noma Richard Tsvangirai's house yiko okule headquarters yethu yiko kule mbali yethu yesizwe sokulwisana lezanu PF lo Smith yiko ke ukuthi sishiye siphonga ukhalala hachi
uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ekokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa Isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena uthe obengenelisi ukukhuluma lathi namuhla ngoba ungena isonto yesabatha. Kodwa umgcini sihlalo webandla labo leMDC TMLika umnumzana Dan Moyo uthi ngamanga ukuthi badlale zano PF.
IHarvest House yibuilding yeMDCT. IMDCT ikokhelwa nguMadam President Khuphe khona manje and therefore yi-headquarters yakhe leyo. Ma kuthi kuyabahlupha lokho mabahambe enkantolo bayotshelwa futhi again njengoba vele behlala betsheliwe ukuthi izenzo zabo azikho emthethweni. Okokuthi sisebenzise amapholisa kanti akithi amapholisa yibo abantu abagcina umthetho. Ma kuyikuthi siyazi ukuthi abantu be-MDC Alliance balodlame njengoba sihlala sibabona sababona bezama ukutshisela uMadam Khuphe endlini yotshana eBuhera sababona bebuya kubulawayo betshaya abantu ngamatshe bamoshi i-property imoto kaMadam Khuphe yatshaywa ngezitina. So why should we start ama-chance ngabantu abanjalo esikwaziyo ukuthi ngabantu abalodlame? Yebo siwacelile amapholisi ukuthi asiprotect ngoba thina singabantu bomthetho into ade siyenza besiyenza phakathi komthetho. Therefore amapolisa njengezigcini zomthetho bekubalulekile ukuthi babe khona lapho bameke sure ukuthi akubi lokuhlukunyezwa kwabantu lokushaywa kwabantu izigebenga ze-MDC Alliance.
Yebo selithethe iHarvest House kuyini sesingakukhangelela kuyini okuzalandela?
I-next step yethu njenge-MDCT yikuthi siye ku-Extraordinary Congress lapho kuzokhethwa khona umongameli omutsha owe-party yethu. Siyazi mase siya ngesinqumo se-constitution yomhlangano wethu. Ma kushona u-president Morgan Tsvangirai ngo-2018 kwakumele uMakhuphe njengo-vice president okhethiweyo ngabantu kube nguye obiza i-Extraordinary Congress ukuthi kukhethwe umongameli omutsha. Sabona-ke kudluthwa iphathi lapho nguchamisa esebenzisa ama-vanguard akhe le-violence abayenzayo bethatha iphathi ngenkani. So thina sachiya singela enye i-opportunity ngaphandle kokuthi siye kuma-court siyobika ukuthi hhayi phela nanku lina njengabantu bomthetho lithi senzenjani njengoba iphathi yethu sithethwe ngodlame la. Abomthetho bayicazulula indaba yakhona babuya back ne-judgment ethi hayi uChamisa vele akusupresident we-MDC. I-MDC t kumele ikhokhelwe ngumakhuphe abize-ke i-Extraordinary Congress. Yikho nje sokuselo sithi kwenze. Okwamanje sibhizi si-rebuilda ama-structures ayesedistroyiwe nguChamisa efaka abantu bakhe ukwenzela ukuthi babeke yena njengontando kayiphikiswa.
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe eMelika. Ibandla lezanu PF lona lithi alilani lokwenza lezimpize MDC. Kule polisa elimiswe emthethwandaba eHarare namuhla letheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Igama lepolisa leli ngumnumzana Shunguze Moyo Kache, njalo ubemelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukathe ubikwa wethu la amazwi la kumsekeli wezanu PF owayegaxe isikafu esifana laleso uMnangagwa achona esigaxile. Ukathe ukhululwe ngamakhulu amathathu amadola esibambiso ibheyili ngumantshi. Kolunye njalo udaba igqwetha lakobulawayo elilwela amalungelo umnumzana Dumisani Dube ubotshiwe laye wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa umlando wokuthola amaphepha enkantolo ngokungekho emthethweni. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uDube ukhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ye-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula.
Kweze emaphandleni lamhlanje inani lemizi edinga uncedo lokudla eMathebeleland South selikhwelile laya phezu kwenkulungwane ezilikhulu lamachumi amane 140,000. Kubika uAlbert Ncube.
Ugatha lukahulumende olubona ukunakekela uzulu oswelayo olwe-social welfare lude ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ngokunye kwezinto ezibangele ukuthi inani labalambayo ezansi emandebeleni likhuphuke. Ekhuluma kuliviki umqondisi ogatsha lolukulumango umnumzana Christol Nyakushka uthi imizi esidinga ukuncediswa ngokudla iziphezu kwenkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 141,659. Kodwa uThemize ethola uncedo oluvela kurhulumente okwamanje ingaphansi kwenkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 68,380. Izakhamizi esixoxelazo zithi ngempela kuliqiniso ukuthi igciwane le-coronavirus lenze indlala yabahlasela ngamandla. Esinye salezi zakhamizi ngunkosikazi Siboniso Nyathi ohlala eMawane.
Indlala inkulu bakithi, njengakithi ukhansili uzamile sibili yabuyikhe imilo kwensukwana sazama uyazi sibe sisidla, kodwa kwamanje sikhuluma sinje kakulalutho sebevalelisile. Okuthi ngakuyavuma bakithi kube leyinye idona engasilethela, lanxa bengasinika umsebenzi bathi yenzani lokho, singavotela ukuthi sikwenze ngoba sizafelwa ngabantwana ezindlini.
Umnumzana Godwin Magwalo edatata kuthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekubathiye bebhekane lendlela embi ngoba kungasathengeki lutho.
Izinto zikhwela ukunisa kwamalanga, ungaphuma esitolo uthi uyabuyela uyafika into isikhwelile wena uyithenge ngenye iprize ephansi. Kukhwela nje ungena emnyango khonapho thina esingasebenziyo sizayithatha ngaphi imali. Lo nyaka njalo kule ndlala yamanzi uhulumende kathathi inyathela ngokufaka izikotshi ebantwini kuthule zi, asikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi.
Unkosikazi Santa Mabuya Westezi yena udobo nobunzima sebehlangana labo ngoba kuthi abezitolo abasamukeli imali yakuleli eyohlobo lwama-bond notes besithi sebefuna imali yakwamanye amazwe.
Bakithi isimo sibi, akulanto enhle kithi la. Sizamile ukungena iganga sidinga amacimbi, sesithenga ngawo impuphu kade sisikhuluma so. Ezitolo kuyadula, sebefuna amayusa lamarandi, thina sisilapha singabe bond. Khonapho shuwa libona ngani singaphila ngoba thini yusa silazi, iranda silazi, kodwa basayifuni imali yethu enalesilayo okuthiwa yibhondi. Khonapho kuyasizimela shuwa, asisakwazi sithini.
amazo akacizelelwe unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe yena odila nqabe ngasinda kugcwane le corona abantu bazabulawa indlala
besicela uhulumende ukuthi ngabe uyangenela abone ukuthi wenza njani noba sidingele phelani yona mpuphuleyo ibe khona emakhaya lapha sikwazi ukuthenga emakhaya njalo ngentengo ekwanisekayo lanxa abantu bengasinda kulomkhuhlane we-COVID-19 but izidumbu zizabe zikhona phela futhi ezabantu abazabulawa yindlala ngoba kunzima uma ngoyulalezifo.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazane lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa. Sihlaziya udaba lwegcikwane le coronavirus.
Yebo msakazi, siyaphila ninjani? Silusizi kakhulu ngendaba lezi zokuthi abantu abasuka lapha eSouth Africa bebuyele ekhaya eZimbabwe bafika ba-test positive igciwane lelele COVID-19. Njengoba sikhuluma nje iSouth Africa kumazwe aseAfrica ilizwe eliyisizinda kakhulu se-coronavirus okwamanje. Kodwa ke abantu bayasuka lapha eSouth Africa babuyele ekhaya ngoba lesimo sisekho sihle. Yebo bafika ba test positive okuyinto embi kakhulu ngoba basuka lapha sebethwele igciwane bahambela lo sebelithwele eZimbabwe. Kodwa ekhaya usekhaya. Ngicabanga ukuthi okubenza basuke lapha yikho khona lokho ukuthi isimo sisekho sihle la.
Kodwa abantu bahlezi njani kwele South Africa? Khona ngapho abahlolwa, abahlolwa nxa sebechaphe umngcele.
Lapha eSouth Africa kuyazakala vele ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle ababuye eZimbabwe balapha eSouth Africa iningi labo lihlala endaweni eziminyeneyo ezinjengamalokishi ezinjengama emafletini kubo Hillbrow. Abantu bahlala bebaningi endaweni eyodwa njalo futhi lapha eSouth Africa umuntu uhlolwa igciwane mhlawumbe ma elempawu ezibonisa ukuthi mhlawumbe engabe elegciwane lele coronavirus. Ngakho kungenzeka ukuthi futhi kuyingozi ebantwini laba basele lapha balapha abantu abasuke khona ngoba nqa besuke lapha benga testwanga bayafika eZimbabwe bafika ba testwa positive kuthi ukuthi lalabo abantu lapha basuke khona basengozini yokuthi bengaba lalo igciwane lelele COVID-19.
Seliyake liqondane yini labesifazana kumbe abantwana abakhathazekileyo ngodaba lolu lwe COVID abafuna uncedo njalo ziningi yini inhlanganiso ezibasizayo?
Thina njengenhlangano emele omama labantwana, inhlangano yezimimbokodo, sihlangana lakho kakhulu ukuthi isimo esibi kakhulu kubomama sokuyikuthi omama abaningi abasebenzi. Since kwaqala i-lockdown abanye abasebenzi njalo abanye nxa bengasebenza abaholi. So isimo sibusuka sibe sibi kakhulu kubomama ngoba kungasela kudla etafuleni. Njoba kade umuntu kade sebenza thola konke umama nobaba basasebenzi abantwana abahlezi endlini abayanga esikoleni abantu sebelambile lapha ezindlini belambile banjalo abanye babhekane lokuthi sokungenzeka baxotshwe lalapha abahlala khona ngoba kufuneka izimali ze rent.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa uyibona injani?
Hayi, sibhekane lesimo esibi kakhulu umsakazi. Emavikini adlulileyo nje sithole imbiko ethi ihulumende weSouth Africa ucabanga ukuthi amise amakhampani ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle emkhakheni njengakwama-restaurant, ezindlini, ama-security, lapho kwakheni. Yikho lapho esigcwele khona thina njengabantu abavela ngaphandle ngoba kunjenje bakhona abanye abathi hayi emsebenzini wami sokuvuliwe sokusetshenzwa kodwa mina angibizwanga kubizwa ama-South Africans kodwa angiboni ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale ekhaya unomphela ngoba nasekhaya isimo sibi. Asazi futhi ukuthi inxa sebezama ukuthi bajike babuye ngapha futhi eSouth Africa bazafike benzeni ngoba lesimo semsebenzi ungathi kuya kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu abavela ngaphandle.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sthandekile. Siye uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joshua Mhambi, omunye wabaqoqa umhlangano omkhulu ozenziwa kobulawayo i-convention ukuzama ukudinga amacebo okuhlenga isigaba semandebeleni. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabonga lani balaleli ithuba lokuba.
Ngobani abanxusiweyo?
Emhlanganweni kunxuswe phose uZulu wonke, kodwa ke kuza kuba labantu abakhethwayo kuziqinti abazoba ngama-delegates. Kube khona umphakathi ozabe uhleli endaweni yawo. Kube khona ke abanxuswa bemele inhlangothi ezithile, amapolitiki amabandla, izinduna abavela ngaphandle kwelizwe lani lani.
Ubona bengobani abaqoqe lumbuthano? Njalo ungasipha nje kumbe amagama amabili amathathu.
Ngokuhlela kwethu umhlangano lo ufanele ube khona mhla ka 10 August kobulawayo. Awula bantu esingathi bawuqoqile. Kuqalisiwe kuxoxwa kudliwe inhloko eluveve kusukisela ngoMeyi ngomnyaka ophelileyo. Kwase kusiba lamakomiti ahleliweyo ukuthi aphathe imisebenzi ethile yokunxusa, ukulungiselela, ukubhala lakho konke lokukhankasa. So lapha kungumsebenzi phose okaZulu athi ukuthi kulomuntu ozibani okuthiwa nguye oqoqa.
Amapholisa liwazisile na njengoba sisizwa ukubana nxa lisenza umhlangano onjengalowo kumele baziswe?
Lokho kuyimfanelo njalo ukubeka kuhle ukuthi bayaziswa. Ye ukwazi bayakwazi ukuthi kumele kube lo mhlangano onjalo. Akucelwa mvumo, kuyaziswa ukuthi uZulu ufisa ukuhlangana. Akahlafuni ithambo mayelana lezinto ezimhluphayo.
Manje okukhulunywayo zindubo zelizwe lonke jikelele kumbe isigaba seMatabeleland kuphela?
Ungananzelela kumaphepha afathwa abantu. Kusobala ukuthi lapha kuzoxoxwa ngohlupho lweMidlands leMatabeleland kuphela.
Manje njengoba sibona igcikwane lele selikhathazile lezinsuku ele-coronavirus, lizawenza njani umhlangano lo njengoba kule migoqo yokubana abantu bengabuthani ngobunengi?
Uhlelwa usuku sasingananzelele, sasingakwazi akula muntu owakwazi ukuthi kuza kuba lohlupololo. Kodwa ke indlela zokuhlangana ziningi. Umhlaba lo usuku lokhodwa e-Global Village.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano lo uyabe uhlelwe njani nxa sikhangela ukubana ngobani abazakhuluma njalo okuzakhulunywa kwakhona kuzasetshenziswa njani ukuthi kuphathise uZulu?
Kulama commission akhokhelwa ngabantu abazakhuluma ngezihloko ezehlukeneyo eziqonde inhlupho ezikhona, abakhangela ezempilo, abakhangela amalungelo aphathelane lesiko, lendimi, lakho konke. So laba bantu bazakwethula lokho abakutholileyo bese kuxoxiswana, kwenziwe izinqumo, sekuqhutshekelwa phambili. Izinqumo lezi kumele zisho ukuthi njengoba nantu uhlupho lulungiswa ngayiphi indlela.
Ungavalelisa abalaleli bakhumbuza nje ukubana kuyini okwenzakalayo?
Ngiyabonga abalaleli ukunika leli thuba ukuthi lizwe ngomnxuso ngomkhankaso we-convention esibize sithi Phuthego ngokuhlela imelibeko obulawayo ngo-August mhla ka-10.
Lo ke ngumnumzana Joshua Mhambi, omunye wabaqoqa umbuthano omkhulu ozenziwa kwabulawayo i-convention. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Sibongeke uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kanye lelokungaziphathi elecriminal nuisance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.